Ofakazi bakaJehova bayithatha ngapi imali yokuqhuba umsebenzi wabo? Imali yokusekela umsebenzi wethu okuchumayela ivele eminikelweni yokuzithandela eyenziwa ngofakazi bakaJehova. Kasiceli inkongozelo emihlanganweni yethu futhi kasikhiphi okwechumi. Kodwa kulamabhokisi eminikelo lapho esikhonzela khona ukwenzela ukuthi loba ngubani ofuna kunikela anikele. Kakumenyezelwa amabizo alabo abanikelileyo. Isizathu esenza senelisa ukubhadala konke okudingakalayo yikuthi labo abakhokhelayo kababhadalwa. Okunye futhi ukuthi ofakazi bakaJehova kababhadalwa ukuthi bachumayele endlini ngendlu, njalo izindawo esikhonzela kuzo kaziduli. Iminikelo ethunyelwa emahofisini abofakazi bakaJehova isetshenziswa ukuthi iphathise abehlelwe izingozi zemvelo, ukunakekela abanali lababonisi abahambelayo kanye lokwakha izindlu zokukhonzela emazweni asathuthuka. Isetshenziswa lasekudindeni amaBhayibhile lamanye amabhuku asekelwe eBhayibhilini, ibhadalele lokuthi amabhuku lawo ahanjiswe emazweni athiyeneyo. Umuntu munye ngamunye uyazikhethela ukuthi ufuna ukunikela ukuze kubhadale izindleko zendawo akhonzela kuyo, kumbe ukunikelela umsebenzi wokuchumayela lopha kokubili. Ngazo zonke izikhathi, kulohlelo lokwazisa ihofisi yegatsha kanye lamalunga ebandla mayelana lezimali zebandla lelo.